siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 29 kuLwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa oqhutshwa elizweni. Njengenjayelo, sizalethulela isiphathelane labasakhulayo lilontungameli inkomo we-Studio 7.
Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyehlulekile yini ukukhuluma. Sibona ngaza i-social behavior change ayisabhadali yini, ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence babona abantwana sebebatshelele but abatshintshi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Iningi labalwela amalungelo abantu abaphila legcikwane lengculaza lithi likhangelele ukuthi uhulumende acebisane lalo emhlanganweni okudinga amacebo okulwisana legcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV owe-International Conference on AIDS and STIs in Africa wona oqhutshwa elizweni ukwenzela ukuthi balwisane laleli gcikwane ngokupheleleyo. Lokhu kwenzakala kudingakala imali yokuqhuba inhlelo ezijiyeneyo elizweni ezigoqela ezokulwisana lomkhuhlane wengculaza. Iningi lisithi uluhlu lukahulumende olokusetshenziswa kwemali olwe-budget yomnyaka ozayo lukhomba ukuthi ilizwe lizaqhubeka lisebunzimeni ngoba imali isilela. Lanxa izakhamizi bezilungiselela ukulima zikhuthazwa yikunakwa kwezulu kumaviki amabili edluleyo, isibhakabhaka sibikwa sesibuye saba luhlaza njalo kukanti lelanga lalo likhupha inhlanzi emanzini. Inkomo zibikwa ziqhubeka zisifa ngendlala ezigabeni eziningi zelizwe ikakhulu eMathebeleland South. Untungameli inkomo e-Studio 7 uxoxelo wake waba ngukansila wemadlambuzi ePlumtree umnumzana Thamani Ncube ngalolu daba.
Kubi kakhulu esimeni senkomo. Ngikhuluma nje abantu bayafelwa zinkomo mihla lamalanga. Abakaqala abantu kulima ngoba akula yona inkomo engapha kamsikhuba. Ungabona sokuze kucuba lamadonsi futhi ukuthi khona kunzima. Angikhangelelanga ukuthi khona kungaba lo muntu ongabe efaka inkomo ejogweni ngoba inkomo zitshakele khona kwesabisayo. So abantu abakaqalisi ukulima.
Izulu lona seliseulile na?
Izulu liseulile emavikini amabili ayedlulileyo kodwa ke ukuseula kwakhona bekuyilapha lalaphana lizange line isigaba eziningi kakhulu njalo liseule ngolaka olunzima kakhulu okokuthi khona kwezinye indawo kuhle kwadikitimizi. So hayi asenze sathi kuseula bekungani kusamhlola okuyinto kwakhona.
Emadamu lapha kuminjani amanzi?
Akula damu engilaziyo eselingenisa amanzi okwalesi sikhathi. Amadamu azomele nje njengasebusika. Ngathi umfula ke wageleza ngomfula uThekwane lathi simangele ezulu belelime edombodema elithethe izindlu laphatha lezikole yiwo umfula oke wafaka amanzi kodwa emadamini hayi kithi ngapha bekungakaze kube lamadama lamanzi.
Isikhangele Encube ukutshisa okukhona manje lokungabi khona kwezulu ingcwethi izithi yikonakala komkhathi. Uzulu izakhamizi ziyakuzwisisa na ukuqakatheka kokulondoloza imvelo?
Mboni ngani izakhamizi zingani zibe hlupho ngoba izifundiso zona lezo ukuthi khona zibe khona ezakhamizini angaze ngize mina esigabeni sakithi khona lapha kusiba nomhlangano oqoqiweyo ukuthi khona izakhamizi zifundiswe kakhulu ngokuguquka komkhathi lokhu okukhulunywa ngakho. Le ndaba yezihlahla lezi abantu basazigamulela nje izihlahla ngethuke ngelinye ilanga mbona abantu basazisensela izileyi okutho ukuthi khona kusalo mthwalo esibili onzima ukuthi khona abantu baze bakuzwisise ukuthi khona kanti imvelo singayilondoloza kanjani. Ngibona ngani labo ubukhokheli esilabo okhansila labo bani abaqeqethwanga entweni zona lezi ukuthi bakuzwisise. Yikho nje izakhamizi zisaziphilela nale mpilo yabo eziyiphila lamanje zimangaliswa yikuthisa lokho okukhona.
Umnumzana Thamani Ncube ngowake waba ngukhansila wakwamadlambuzi. ngesikhathi amazwe edlula ikhulu lamachumi ayisitshiyangalolunye esithi gwaqa eParis kwele France mhla ka 30 kulwezi emhlanganweni wokuhlaziya ngempazamo yoluntu esiphazamise ezomomo womkhathi iZimbabwe iSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrica zona sezihlaselwe yikuchisa indlala ebangelwa yiEl Nino. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umhlangano weCOP 21 oseParis eFrance uza ngesikhathi lapho ukonakala komumo womkhathi sekuthwalise abantu inyamazana lezihlahla amagabha avuzayo eZimbabwe eSouth Africa lamanye amazwe asezansi yezwekazi leAfrica. Lamazwe asehlaselwe ukuchisa okukhulu lokusilela kwezulu okubangelwe nguEl Nino. UEl Nino isimo somkhathi esibangela kufudumala phezu kwamanzi olwandle lwePacific. Kwele South Africa lakho ukuguquka komkhathi sekuchiye leli lizwe ebunzimene. Iningi lendawo kwele lizwe seliphelelwe ngamanzi kanti izabelo eziningi sekwethulwe ukuthi zilendlala esabekayo. Umcwaningi wezomkhathi enhlanganisweni yeCouncil for Scientific Research CSIR kwele South Africa umnumzana Francois Engelbrecht uthi indlala lokuchisa osekwehlele amazwe asezansi ezwekazi leAfrika ngenxa yokuguquka komumo ezomkhathi kufanele kwenze amanxusa angena emhlanganweni weCOP 21 ukuthi asebenze gadalala.
In fact, 2015 is on the way to be the warmest year ever recorded.
Umnyaka ka 2015 ukhangelelwe ukuthi ushise okwedlula yonke iminyaka eseke yabakhona. Esekubonayo yikuthi ukushisa okukhona lezi nsuku okukaze kubonakale. Ubunye okuzoyenzakala yikuthi ngenxa yeEl Nino, indawo eziningi azisoke zibe nezulu elijwayelekile. Yikho lokho okuzoletha indlala.
Umphathintambo wezemvelo amanzi lezomkhathi eZimbabwe, unkosikazi Opa Mchinguri, uthi ulethemba lokuthi imizamo yamazwe omhlaba yokumisa ukusetshenziswa kwemitshina ekhipha umoya we-hydrochlorofluorocarbons, HCF, phansi kwesivumelwano se-United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, izakwenza umsebenzi omkhulu ekuvikeleni konakala omkhathi. Umphathintambo wezamanzi lezemvelo kwele South Africa, unkosikazi Edna Mulewa, uthi uhulumente wakhe wenza konke akwenelisayo ekwenqabeleni ukonakala kwesimo somkhathi. Uthi ulethemba lokuthi umhlangano weCOP 21 uzakhuthaza lamanye amazwe ukuthi enze okufanayo.
Government's responses take many forms. And those many forms include
uhulumende uthatha amanyathelo abanzi ngalolu daba. Amanyathelo la agoqela ukubunjwa komthetho wokulondolozwa komkhathi. Lukhona njalo ucwaningo esilwenzayo mayelana lomkhathi. Injongo yeyokuthi simelane nezimo zonke ezihambelana nokuguquka komkhathi.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Nqaputo Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi uEl Nino ubathwalise amagabha avuzayo eZimbabwe.
Sekuchisa kakhulu, ukuchisa lokhana abantu abangaze bakubona. Inkomo zabantu ziyafa kakhulu, lalaba abalezikotsho emakhamba abalemgodi useziphela amanzi ngoba izulu kalini.
Umnumzana Mabhena ukhuthaza amanxusa angena umhlangano weCOP 21 eFrance uthi abambe ngamandla amazwe omhlaba ukwehlisa umoya we-carbon dioxide awufaka emkhathini ukuze isilinganiso sokufudumala emhlabeni jikelele singakhweli ngokwedlula i-2 degrees Celsius njengalokhu okwavunyelwana ngo-2010. Imisebenzi yoluntu ebalisa ukuphekwa kwamagetsi kusetshenziswa amalahle enjiwayo, imithi esetshenziswa kwezokulima kanye lomoya okhitshwa yikuncibilika kongqaqwane emazweni angelalanga kakhulu yikho kubikwa kubangela lezi zimo. Ibhanga lomhlaba eleWorld Bank lona lithi nxa kungasathathwanga amanyathelo abanzi, abantu abedlula izigidi ezilikhulu bazabe sebengena ebuyangeni obukhulu kusiyafika umnyaka ka-2030. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Maxwell Khadebe ohlala eSoweto uthi umhlangano weCOP 21 ungehluleka kuphuma lezi nqumo ezibambekayo kuza konakala.
Kuli affectile bangibheka indlala izoba khona, definitely akula doubt ngalokho. Kuzoba le disaster, abantu abaningi bazofa, izifuyo ziyofa, lazo izihlahla ezithile ezifuna amanzi isikhathi esiningi. So lezo zihlahla uyathola sizolahlekelwa ngazo, singabuyi sizibone njalo.
Ngokutsho kwengcitshi zolwazi lwescience, umoya we-carbon dioxide osemkhathini kumele ube phansi kwe 350 parts per million ukuze ungabi yingozi. Usizi ukuthi isilinganiso salumoya sesibanga kumakhulu amane 400 parts per million kanti ukhwela ngokubili 2 parts per million ngomnyaka. Inhlanganiso yezomkhathi emhlabeni eye World Meteorological Organization WMO ithola ukuthi isilinganiso somoya ongalunganga ofakwa emkhathini sikhwele ngokungamachumi amathathu lesithupha ekhulwini 36%. Kanti iningi lalowo moya uvela kumafektali leminye imitshina yokwenza izinto ezijeneyo. Lokhu sekubangele ukonakala komumo womkhathi okuyimbangela yokutshisa indlala lezulu lesikhukhula. Iningi ke selikhangelele ukuthi umhlangano we-COP21 e-France uphumele imigoqo ezabamba ngamandla amazwe ukwehlisa umoya ongalunganga ongena emkhathini. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesilichiye kancinyane ezandleni zikaNtungameli Nkomo eStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngiphatha udaba olusemlonyeni yabazali abanengi kanye lozulu nje jikelele elizweni. Udaba lolu ngolokusungulwa kwe-condom esetshenziswa ngabafanyana abasakhulayo abaleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu. Uhulumende usungule i-condom le ngeviki edluleyo ebambisane lenhlanganiso ye-United Nations Population Fund. Esithi abantwana abaningi sebesiya emacansini kulezi nsuku, ngakho i-condom le izabaphathisa ukuzivikela emkhuhlaneni wengculaza. Kodwa abaningi bakhuza umhlola. Lamhlanje ngixoxa lolwela amalungelo abaphila le-HIV, umnumzana Kelvin Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Yebo baba.
Nansi indaba, uyibona njani?
Udaba lolu mbonanga azathi, lungazathi luyakhathaza ngoba kudala baqalisa ukukhuluma ngakho. Besithi kwangona amakhondomu avunyelwe ukungena ezikolo kumbe angangena ezikolo. I-argument yayikhona ukuthi abezempilakahle babesithi ngaze siyekele ukubanika amakhondomu bazaqhubeka besenza icansi and bethelelana igciwane. Then kukanti-ke abantu nje i-social besithi akwenze kusifanike ngoba nxa sifanika uyapromoting ikwini i-promiscuity kumbe siyabafundisa kumbe siyayamukela sithi kulungile ukuthi benjani behambe emacansini besesebancane. Angazi ukubana i-government ibona kuqakathekile yini kumbe siyehlulekile yini ukukhuluma. Sibona ngenza i-social behavior change ayisabhadali yini ayisancedisi ukuthi bekhulume kabanzi ngeze-abstinence kumbe sebekhulume kwezwela ngeze-abstinence babona ukuthi abantwana sebebatshelele but abatshintshi balokhu besenza. Nxa kuyukuthi sebekubonile sebenzele ama-research apheleleyo but ngokwazi kwami anzange mbone kusenziwa ama-research apheleleyo ukubana kwakhona abantwana sebehlukile sikoshuwa ngokuthi kwakhona oku-practice abstinence.
Njengomuntu okhankasela amalungelo abaphila le-HIV, nxa ukhulumisana labanye ontanga ngesidingo sokungaya emacansini njengendlela yokuzivikela bayakwamukela yini lokho?
Abantwana nxa sikhuluma khonokho few bayakwamukela njengoba yabungakwazi nxa ukhuluma labo direct they do as if abasozi bephinde behambe nje emacansini bengazivikelanga. Kodwa sitshona sisiba la ma-cases anjalo ukuthi wakhona uze uthwala abantwana omunye sezithwele at early age bamedicine bengabantwana abancane kumbe abantwana abancane sibabona sebeqalisa ukuba le gciwane bezele bengela gciwane.
Alubana ubulakho ukucebisa uhulumende kanye le-United Nations Population Fund ubungathi beluphathe njani lolu daba?
Angikhangele indawo enjengeZimbabwe ngama-cultures ethu esiselawo la because ngakhangele UNFP yona ngudona ongaso wakuleli lizwe and ama-cultures ethu kayisona la bantu bazabe balandela ngcono
bensithi alibana ngabangenile baxoxisana labantu kwazwanana sibilithi bona ku-right inokuthi ama-condom layelethwe ebantwaneni abancane ngoba kathesi akula muntu ongazwisisa ukuthi ebona umntana akhethwele i-condom.
Uyatsho ukubana abazali ngeke bekuvumele lokho, ngalokho ubona lungaphumeleli na lolu hlelo?
Mina mbona ngazathi uhlelo lolu hhayi ukuphumelela kwalo aphandle kokuthi siyenziswe ngenkani, but kuhle kuhle sibili hhayi ngeke luphumelela. Azabe khona sibi, but abantwana baze bawathatha nzima, bazabe bawathathela ngabo ngoba ezibhedlela lemaclinic futhi vele bazabe sisaba ukuthi balande beyowagcina.
Abanye abasakhulayo Ncube, ungabatshiyela wapha amazwi sikangela ukubana udaba lwegciwane le-HIV ludaba olulokhu lubhahile luhlupha elizweni kanye lemhlabeni jikelele?
Abasakhulayo i-advice embanika yona yile kuthiwa ngona asizamenini ukuqhubeka sizivikela HIV, senze siabstine singahambi emacansini sesebancane. Siyaqalisa ke emacansini sesikhule sesikwanisa lokunegotiata kahle kahle for into zecansi, khona vele abadala badubuda buphawu. Ngiyafisa ukuthi alibana nga uhulumende lathi njengabe sizosocieti sibe siletha ama-programs aze kugcina abantwana bebhizi ngoba vele abantwana abawona kakhulu emini nxa khwampana abadala bengekho kumbe bevele esikolo. But make sure nxa bevela esikolo kube lama-recreational facilities amaningi batshona bedizi senze okunye ukujene kulokuthi kwangona kuhle siwanike ama-condoms eze sihlala phansi sithi ayihambani lezi lalanela nje kuye-republic of Santana.
Hhayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube, siyabonga.
All right.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lolwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Kelvin Ncube. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo uNtungameli Nkomo. Lilale.
Sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty. You feel like cheating, I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Omi othi cheerleader silethemba likholisile liwuzwa phuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC.